ngibona njengani ibudget le isilethe ubunzima obukhulu ebantwini ngoba ulezinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengela mali eyokuthi bakuthenge. Ukhwezo wentengo eyamagetsi kumbe imbadalo imbadalo yamagetsi lama toll gates yizo ezinye izinto engibona njengani ubaba uMthuli kayenzanga kuhle ngoba uzakhangela ungakhangela uzabona ukuthi intengo yamagetsi injengentengo yefuel uzaba ngokuthi ezinye izinto ezilungiswa ngokusebenza kwamagetsi zikhwele njalo zilanda zilanda intengo le esikhwelile khathesi. Indaba enjengama toll gates sekusitsho ukuthi intengo yamabhasi le transport isiza khuphuka especially i-transport leyo emaphandleni kumbe ephuma kuma towns ngoba ama toll gates ukukhwela kwawo sekusitsho ukuthi intengo le aba ama transporters bazayi transfer ebantwini.
Nxa ngikuthola kuhle mnumzana kuchera uthi wena i-budget ka babuncubele isilethele uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo.
I-budget lay isichiya abantu basebunzimeni obuphindiweyo ngokubona kwami ngoba ubaba uMthuli into azidlelileyo izolo izinto ebe singasikhangelanga njengabantu imali ayikhwelanga ama salaries abantu kawakhwelanga kodwa ama services alokho ekhwela so sitsho ukuthi abantu sebephila nzima ukwedlula izolo kumbe ukwedlula ibudget lingakabuyi.